Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngiyalamukela kweza kusihlwa mthwakazi omuhle kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 kuLwezi 2023. Igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inkantolo ye High Court ilahle udaba lwamalunga e-TRIPC angamachumi amabili lantathu olokuphikisa ukuxotshiswa kwawo ePhalamende. Ngozithi ungunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Ibandla le-TRIPC liyakusola kakhulu lokhu njalo lithi lisazophuma lesinqumo sokuthi lithathe manyathelo bani. Uzulu wakomankubo ePlumtree usesungule uhlelo lokuzakhela ikliniki ngoba ehamba umango omude esiyadinga ukwelatshwa kohingwe lakomadlambuzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkantolo ye High Court namuhla ilahle udaba lwamalunga e-TRIPC angamashumi amabili lantathu 23 olokuphikisa ukuxotshiswa kwawo kumadala ePhalamende omabili ele-National Assembly le-Senate ngomnumzana Sengezo Chabangu yena ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Umahluli uJustice Munamato Mutebezi unqume ukuthi amalunga la ehlulekile ukusuthisa inkundla ukuthi uChabangu akalawo amandla okuwaxotshisa ePhalamende. Lokhu kusho ukuthi ukhetho lwama-by-elections oluhlelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa olokudinga abameli abatsha luzaqhubeka mhlaka 9 ngompalakazi. I-nomination court yona izahlala ngolwesibili isamukela amagama alabo abafuna ukuncintisa. Sixoxele igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole.
Okwenzakele namhlanje yinto evele isisembhalweni, the writing was on the wall. Abantu labana sathi sifika enkantolo mhlaka 2 bafika bona ba withdrawer. I-allegation yabo yokuthi uSpeaker lo President weSenate babanga indlela ama-withdrawals ngenfanele. Besifuthi ukufaka ngomthetho ngithi babesithi there was a violation of Section 129, paragraph 1K of i-constitution. So into eseAfrika yenzakala yokuthi bathi befika khona ngale basebesithi hayi abanani lendlela uSpeaker abalani lendlela uPresident abamba ngayo into leyo. So the argument fell khonapho khonapho. Then they started coming up ukuthi uChabangu kase member ye-TRIPC. Nayo uChabangu esithi kabasenga ama-members e-TRIPC. Ujaji ungathi uyakhangela ukufake kanje. Uthe yena into ehluphayo ngeyokuthi kulobhudi oyala ukuthi lo mfo wabo ngumntakababa. Lo mfo wabo esithi lowo kasomntakababa, ubaba engekho. So ngabantu nje ababili ababanga nje umsindo. So i-argument abakade kuyokuba ngumsindo ngakufaka literally that way. Ukuthi sebeba ngumsindo nxa sebesithi uPresident weSenate lo abayerunga bayenzele. Therefore, i-by-election must go ahead.
Sizabona yini gqwetha uChabangu esexotsha amanye amalunga e-TRIPC ePhalamende njengalokhu aseke wakutsho?
Well, it's difficult to preempt ngoba bengidila lendaba ebisekini ukuthi uTRIPC ngabe akubamba njani. Hayi, angazi iTRIPC iye ngabe ikwazi ngoba uChabangu ngusecretary general weTRIPC.
AbeTRIPC nxa sikhuluma labo bathi uChabangu ngumuntu osetshenziswa yizanu ngokunjalo bathi lani njengamagqwetha hayi ungane lilahlekile lapha ukulwisa abantu abakhethwe nguZulu kukhethwa abantu abe-TRIPC.
There's something abantu abangayizwisisi. waketa abantu abebe deployed e-TCC. So i-TCC yezibiza abantu bayo angithi. So ukuthi kuthiwe i-TCC ayibizanga, i-TCC ayizange ikhulume ukuthi ayibiza, but kunabanye abantu abazithi bona just because maybe they are close to kuchamisa then they believe ukuthi then they are more TCC than any other person, which is a wrong way of thinking. So i-TCC into ekhona ukuthi wena unje, so i-TCC iyakwazi ukudeploya kwenye indawo. I-TCC nxa isingasazwanani lawo kumbe for whatever reason iyaku-withdraw. So now with one bar of manager coach, because they're not the members of the party according to the Secretary General. Therefore, that's how they lost the membership to the parliament and the senate.
Umnumzana Ngobani sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu, yena ozithi ungunobhala jikelele we-TCC. Umsekeli wesikhulumeli se-TCC umnumzana Gift Osterlosi Siziba usole kakhulu lesi sinqumo.
It's an attack on democracy, it's an attack on the will of the people. Ye kungabe kulo umuntu olezinkinga lama problem ake kodwa ke akukhangelelwa ngokubana ke ku resolve ngoku undermine the will of the people. Ngenxa yokuthi abantu bavota, and that is an attack on democracy, and iZANU PF has always been on an agenda to systematically eliminate and undermine the will of the people. So yiko elikubona ikona in the slinking ngenxa yokubana ke abantu nxa bavota uvoti yabo ingasasebenzi ngenxa yokuthi umuntu uyaphuma evela lapha vela khona ethi ubani seyimkhiphile ubani seyimkhiphile. Kuyenza kube nzima ukubana abantu bebe le themba mayelana nokuvota. Yinto okufanele silungiswe, yinto okufanele siyikhangele thina njengamaZimbabwe.
Njengoba sokunje lizathatha manyathelo bani pho?
Yes, siyaqhubekela phambili ke silomhlangano wethu lokuhlangana labanye abatshiyeneyo abasimelayo bayakhangela ke impumela ephume High Court se-28-page judgment. So iyakhangelwa ke once singaqeda ukuyihlunga sibe kwazi ukubana ke siya phambili njani njengebandla le-TCC, and siyazisa ke uzulu wonke jikelele and all who care to listen ukubana thina siyathatha ke ndlela bani both politically and legally ukubana silungise indaba ke yoku-undermine-wa ke kwamavoti abantu abavotayo bevotela ke abantu ababakhethayo ukubana bebamela ke edale ephalamente lasemakhansilini. So sizaqeda ke emhlangano yethu sikhulume labantu bonke beZimbabwe, kodwa siya emphasize ukuthi abantu bebekwazi ukubana thina njenge-TCC akulabantu esamkhiphayo, akulabantu esabaxotshayo. So konke likubona imisebenzi yeZANU PF, isa-agenda and objective yiku-undermine ke ukhetho olwayenza ngabantu.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli se-TCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubesemhlanganweni we-SADC oqhutshelwe kwele Angola namuhla obuhlaziya umumo wokuhlaliseka kumbe ukungahlaliseki okusemazweni asezansi e-Afrika kanye lesimo sombuso okhululekileyo kulumango. Iningi belikhuthaza i-SADC ukuthi iphathe udaba lokhetho lweZimbabwe kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu emhlanganweni lo. Kodwa sisiya emoyeni bekungakazakali ukuthi lumanyano ululokothile na udaba lweZimbabwe kumbe hatshi. Amabutho akwele Israel abombe imota evikwa ivithwele izigulane iambulance eGaza abulala abantu abalishumi lanhlanu izolo ngokutsho kweHamas, yona elwisana lebutho lakwele Israel. Uhulumende weIsrael uthi imota le ivithwele amabutho eHamas, kodwa iHamas iyakulandula lokho isithi liambulance ibithwele abantu makhaza abalinyazwe ngamabhomba e-Israel. Izakhamizi zakwaMangubo ePlumtree sezisungule uhlelo lokuzakhela ikliniki ngoba zihamba umango omude zisiyadinga ukwelatshwa kwezinye indawo ezikude ezigoqela kohingwela komadlambuthi. Kodwa zithi izandla zimfitshane ngakho zidinga uncedo. Sixoxele omunye wabaphathi baloluhlelo umnumzana Sibusiso Nleya.
Into yayenza sicabanga kuye clinic endaweni kamangubo komathi isimo esabazali asebekhulile labantwana abancane uthola ukuthi umzali uyaqohingwe ngenqola eyofika segula kakhulu noma komadlambuzi ngenqola eyofika segula kakhulu so yiso isimo esayenza ukuthi komathi komangubo sicabanga kuye clinic
Sike safika ekliniki yenu sabona mpela kule foundation sakhuluma lezakhamizi njalo zachasisa ukuthi hayi isifiso sokwakha lomtholampilo sikhona mpela kodwa kulengxaki kuyini okusilelayo kahle kahle
lapha babunkomo isimo esiyenza ungathi siyasilelwa isimo sematerial yokusebenza khona phana noma imali yokuthi siphakamise asinako kahle kahle kunzima kithi thina singumphakathi sihlangene siyazama kodwa ke kunzima kunzima kithi singumphakathi into ebesicabanga besicabanga ukuthi masingatholelwa amadona noma singathola idona isiphakamisele sibonene ukuthi kuhamba njani
Aba ngathanda ukuphathisa bengalifinyelela njani utsho inombolo zocingo le account number lapho abantu abangaphosela khona abalakho
inombolo zokuqhunywa sinazo ziyafonelwa ziya WhatsApp ekhona eka Sibusiso Nleya +27836684224 eka Sibusiso Nleya leyo kubuye eka Mrs Gibson Dube ngeZimbabwe it is 0771287564 ekugcineni kubuye esithathu eka Mrs Ngako Moyo 0774273356 zipheleleke inombolo lapho ningasiqhuma khona seziphelele iaccount esinayo nge FMB eSouth Africa emwathi stokfela eseclinic yethu 6304513873 izo lezo babunkomo into esinazo ezibekisane neclinic
umnumzana Sibusiso Nleya ngomunye wabaphethe uhlelo lokwakha iclinic yakomangubo komngathi ePlumtree futhi ungusomabhizimusi
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Ukuswelakala kwemali indlala kanye lokusilela kwamanzi sokuthiye abesifazana bemaphandleni bethwele nzima uAlbert Ncube uyalandisa
Omama bemaphandleni bathi kumamanzonzo komnotho kuhlana lendlala esemakhaya sekulethwa ubunzima kibo unkosikazi Tsorile Moyo oyisakhamuzi esijubane ward 15 eGwanda South ongufelokazi uthi bathola amagapha avuzayo emakhaya
siyahlupheka sesikhulile amanzi siyahambela khatshana kodwa ke ngaya kuthwasela amanzi eduzane ngiyakwanisa ukuzilimela impidi yami ngibe ngithelela khona phana ngiyakwanisa ukuthengisa udwa lami lethukela lami angihluphi mntwana ngoba siyayibona impilo yanamhla iphila ngokuthi uzincedi So kodwa ngendaba yehlupho lamazi ikho kusihluthi sihle ukuthi sisibhadise singabafela njalo uyakwazi mntanami nxa singumfelokazi akula muntu okunakanela ngoba yabe ungumama ungubaba phakathi komuzi zonke izinto ziyaba ziwuxakele zikhangelelane lawe uyabe ufisa ukuncediswa kodwa kungalalutho lingakuncedisa kodwa nxa singathola amazi silakho ukuthi sizimele sizincedise mntanami siyaba lohlupho olunganeni
amazwi la agcizelelwe nkosikazi Ellen Ncube esinye isakhamuzi esijubane odingabe bayabolekiswa izimali zokusungula inhlelo zokuziphila yokuphelisa.
Ukuthi ngabe isikotsho sethu siyavuma ukuthi sibe lamanzi amaningi siyenze izingadi njalo okunye okwenze njalo sibona ukuthi idamu lethu ligqibelekile kalibambe manzi. Izifuyo ziyabe sezinatha edamu, so idamu kalila manzi selicitshile, izifuyo sezinatha khonaphana ngoba kathesi kunzima siyathenga ukudla. Ngabe kuba lokuthi okungamalonyinyana ukuthi omama sikwanise ukuthi sithole imali yokuthi silone, sikwanise ukuthi kumbe sizithengele onkukhu zethu, sifuye inkukhu zethu, kodwa imali sihluphayo ukuthi singomama siyenze khona lokho. Sicela ukuthi ngabe kuloko imali silone ukuze sizincedise lathi njabo.
Isiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Juliet Nkiwane, uthi omama bemaphandleni bathakazelele usuku lwabo kunyanga edlulileyo bekhala ngokuthi impilo iyayisiba lukhuni.
Isikhathi sokuthi sithuthuke siyephambili, i-drought ilethe indlala, abantu abasebenzi, omama basala lentandane eziningi ezifuna isikolo lokudla benjalo bengasebenzi. So nxa ngikhangela ngibona impilo yabomama yehle kakhulu, sibabuyisele phansi sibagcindezele. Amanzi emakhaya lonyaka nge-drought le, abantu abalamanzi nge-drought le, abantu abalakudla, bekhangelele ukuthi ngabayaholiswa.
Kusenjalo abafuyi benkomo ezansi semandebeleni sebekhuthazwa ukuthi bengathandabuzi ukuhlabisa inkomo zabo ivaccine ye-general disease esiphekwa kuleli. Ingcwethu kwezokufuywa kwenkomo umnumzana Sikhalazo Dube olilunga le-International Livestock Research Institute uthi abalima kumelanga besabe ukusebenzisa lawo ma-vaccine. Aba uhlangothi lukahulumente olunakekela izifuyo lokwelatshwa kwazo ole-Department of Veterinary Services bathi kwala ma-vaccine afika inkulungwane ezingama 50,000 azasetshenziswa ukuhlaba inkomo kulesi sabelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga jahale zansi Albert. Siya kuhlelo lwabesifazana.
Ngiyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu njalo owayekhuthaza abesifazana ukuthi bagqugquzele imindeni yabo ukuthi iyebhalisela ukuvota kukhetho oludluleyo. Sicubungula ukuthi zambe abantu bazasukumela phezulu na ukuyavota kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi labo abebandla le-CCC abagxotshwa edale lephalamende ele-senate lema-council ngempela usuphelile umsebenzi njalo sokuzakhethwa abanye.
Ukurikholwa kwamalunga edale lephalamende lama-councillors akade qeda kuvotelwa nguZulu kulethe ukudangala kakhulu kwabavotayo ngoba bebekhangelele ukubana bazaphinda bavote njalo ngemva kweminyaka eyi-5. Nanku-ke ama-records la asuke yenzeka masinya ngemva kwenyanga ezimbili mangaphambanisi abantu bekhethile, sokuthiwa sokufuze bayekhetha njalo. Lokhu kubangelwa ngama-issues abakhona ku-internal party eyakhethwa ngabantu ukuthi kube lokungazwanithizeni okugcina kubangela ukubana abavutayo bagcine besiba-affected ngoba bona baya bekhethile bethi bakhethe kahle njengomuntu wayekhuthaza abantu kubana baphakame ngobuningi bayivota. Ngiyaqhubeka ngisithi kibo lingakhathali noba ngabe kurikholiwe kumbe ilunga ledale lephalamende ade lilikhethile lishonile, thina sima ngokuthi asiqhubekeni siyevota. Manxa kusokubizwa ama-elections siphakame ngobuningi siyevota, sikhethe njalo singapheli umoya. Thina esikufunayo ukukhetha abantu abafunwa yithi, abathandwa yithi.
Bona abantu nxa bevota balolwazi olweneleyo yini ngomuntu abamvotelayo kumbe bakhangela ukuthi uvela kuliphi ibani? Njengoba sibona iningi koBulawayo livotela i-CCC kumbe ibandla leZANU-PF.
Abantu nxa befika isikhathi sokubana bakhethe bavote ngesikhathi sama-harmonized elections abakhangeli muntu, bakhangela ibandla abalithandayo, okubangela ukubana bagcine bengasananzelelanga ukuthi umuntu abamkhethileyo ngabe ngumuntu wendawo yini. Yikho sibona kathesi kungani kusiba lokungazwani nje ngoba abantu bananzelele sokudlulwa ama-elections ukuthi bangabe bekhethe abantu abaningi abasuka emaswingo bebavotela ngaphe endaweni yemathebeleleni, okuyinto ezwise ubuhlungu kwabanye abasebandleni lesisi. Bafila ukubana lokhu kakuso into eqondileyo ngokuba labo bebekhona ukubana bangakhona ukubana bathathe lezo zikhundla babuse endaweni zabo. but ngenxa yokuthi uZulu uthe evota ubevota evotela ibandla ngazange ikhangele ukubana umuntu ovotelwayo yini ubevele ekhangele laphana adinga ibandla elithandayo afake nje u-X.
Kodwa ubona abantu besukumela phezulu besiyavota kuleyi i-by-election ikakhulu sikhangela nje labo abesifazana labantwana.
Eqinisweni ukuthi ama-by-elections abantu abayangisanga ukuwaphakamela ngobuningi njengendlela ama-harmonized elections abaphakamela ngakhona. Okugcina kubangela ukubana ama-political party anjengama-CC anjengama-opposition kuleli agcina eluza ngoba ibandla elinjengezana u-PF liyama-members la ama-structures aphilayo okubangela ukubana nxa kufika ama-by-elections abantu babaphakama ngobuningi besiyavota bese kusithi ama-opposition ngoba agcwele lama-sympathizers njalo alama-structures aphilayo abantu babe ngabalutshwana abahamba beyivotela ibandla lelibusayo ligcina lisiba yilo elinjani elithathayo kuma-by-elections. Lokhu yikho kubangela kubana abantu bangani abaphatheki kahle ngokuthi kuzaba lama-by-elections. Kumbe i-by-elections kumbe i-harmonized election asiphakameni ngobuningi, siphakame ngezimuli, umama, ubaba, mntwana, khulu, gogo, siphakame ngobuningi siyevota sikhethe. Bese ngiletha isixwayiso kumabandla wona la ayiwo adumileyo, ayiwo akhethwa ngabantu, ibandla le-CC nebandla le-ZANU-PF ukuthi abayekele ukudelela uZulu bebafakela abantu bokuze endaweni zemathebelelendi, abanike abantu ilungelo lokubana bazibuse endaweni zabo, internal politics zabo sicela ke zifeve abanikazi bendawo. Abantu bafuna ukuzibusa, i-devolution esikhuluma ngayo asiyenzi, asiyipractiseni kuma-internal politics zethu, ibisikhula isifida to the national politics ngokuba uvele ubone ukuthi loba kungathiwayo amabandla athize nalawo mabili angabusa kugcina thina abantu bemathebeleleni sivele singabantu esicindezelwayo sisiselwa emuva.
Lowo ngunkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu esixoxe naye eBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lilami uSithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Linga lishona njani silukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa ngodaba lokuthi inani labantu abavela phandle kwesigaba semaNdebeleni yibo asebegcwele koBulawayo. Ungakubangelwa yini lokhu? Ukuze sizwe ukuthi kuhamba njani, silengxoxo lotubungula ezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo.
Indlela okwenzakala ngayo asoze sicine sibona abantu abavela ezigabeni zeMandebeleni ngeminyaka elandelayo. Sebebalutshwana kakhulu okokuthi kuyaba sokungani vele abakho.
Ya kwethusa Gandhi, ngani kukhomba khonokho ukuthi inani labantu lokhu lisehla nxa kusenzakala ngaleyo ndlela ukuthi kungenzakala ukuthi abantu becine sebebalutshwane kakhulu. Singazi njalo ukuthi sokungathiwani, kodwa hayi inani langkhona likhanya lisehla kumbe lihlala likhonapho liyantengantenga, kodwa ungakhala kwezindawo inani labantu liyakhula.
Khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu besigaba seMandebeleni inani labo lingakhweli njengezinye izigaba zelizwe? Kuyini kahle kahle ngokubona kwakho?
Zinengi izizathu ezingabangela khonokho. I think okokuqala asithi thina ngo-1988-1982 kuqala indaba zeGooground, abantu abaningi singathi ngabantu abaebleybodied bayabaleka baya kuboBotswana baye South Africa, abazange bephendukela abo bantu. Kwathi kuqala indaba zabo esaphu lani lani, wakhumbula amakhampani aqala ukuvala kakhulu koBulawayo, basuka abantu baya eGoli besiyadinga imisebenzi. Kutsho ukuthi abantu babavalutshwane yaya ilokhu iswelakala imisebenzi, abantu bahamba baya eGoli. Makhayela emulini eziningi kunapha eMathebeleland. Abantu nxa ngikhumbula mina abantu angakhula la bengafunda lapho Ngathi maybe 90% of them basegoli. Ezimulini wakhala ezimulini ukuthi abanye abantu bangapi iningi labantu basegoli. Yiko kubangela ukuthi abantu bebalutshwane konoko. Esingathi thina i-depopulation abantu basuka behambe bekugoli. Umuntu ehle efike ehlale khona ngalele muli yakhe engasaphenduka ekhaya.
Siyasizwe kwesinye isikhathi abantu abadabuka esigabeni seMandebeleni bekhala ngokuthi ababalwa kuhle, amanani angani ayancindezelwa ngenhloso yokubana kungahanjiswa uncedo olunenge esigabeni lezo. Ubona ngani kungakho leqiniso yini khona lokho?
Yebatho njalo abanye kodwa into ongkhona ungakukhayelisisa kuhle. Kunzima ukuthi sithina situkuprove mbuthi nanku yikho lokhu kwenzakala. Ibikhona i-census khathesi sibawele bengena zonke izindlu bebala. Kunzima ukuthi singathi thina nxade bebale sithi kusemagwegwe babale emagwegwe babala ngale. Bazalahla njani inani labantu? Kusho ukuthi inani lo lelo kuzamele silikhole ukuthi lo likhona. Sifese sibona ukuthi sizathu zokuthi indaba abantu bebalutshwane kungathiwani. Kodwa ngokuthi abantu eZimbabwe ikakhulu emaNdebeleni sesahlala singathembi. Umuntu ungahlala vele ungamthembi. Kunzima ukuze umthembi, kunzima ukuze abantu bethembe igovernment. So yikho ke bazasihlala vele belensolo. So kukuyona igovernment ukuthi yenze izinto zazicace itshengisa abantu ukuthi hayi ngeqinisa ngempela khonokho esikutshoyo yikho kukhona.
Lo-ke bekungumnumzana Methusele Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League edlalwe namuhla. IGreen Fuel inqobe iBulawayo Chiefs nge-1-0. IChicken Inn layo inqobe iFC Platinum. Rather, iFC Platinum layo inqobe iChicken Inn nge-1-0. Cranbourne Bullets layo 1-0. Sheshem 2-0. Kuthi iqembu leSimba Bora lona linqobe eleHerentals nge-1-0. Kusenjalo umdlali weHighlanders uRaman Kutsanzira uthi bazadonsa kanye-kanye bahlasele ngamandla ukuze banqobe iqembu leCapes United emdlalweni wabo kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Ukutsanzira utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuthi kuzamele kube lokudonsa ndawonye ukuze iqembu leHighlanders liphumelele emdlalweni walo wakusasa ozaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields koBulawayo.
Lamenzo banceda zebili njengempoyizi zami sizoncedisana. Bazosebenzisa wona amandla abo, mna ngizosebenzisa i-experience yami. Sisebenze kahle sibili, we can prepare for this match very well.
Iqembu leHighlanders lingena kumidlalo yeviki lamachumi amathathu lichiwa ngemiklomelo eyi-9 leqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo elengezi Platinum Stars. Njalo umqeqeshi walo uBaltimore Brito uthi kungadlali ngeviki edlileyo ukuze baphathisa ukuba bephushe besendaweni enhle engalaneni.
Ngalesi sikhathi kuqakathekile ukuba labadlali abake baphumula njalo abalengqondo ezike zakhokha umoya, ngoba ngemva kokungadlali kuhle kuqakathekile ukuba abantu bajulise ingqondo baphinde bazithembe nxa sikhangela imidlalo esiselelayo.
Ngempela viki edlileyo imidlalo yeligi idedele umncintiswano wenkezi weChibuku Super Cup, njalo iqembu leHighlanders lona kalidlalanga ngoba selaphelelwa ngumphako. Kweminye imidlalo yakusasa iqembu lenkezi Platinum Stars lizavakatshela eLewange ngasemalahleni. Iqembu leDynamos lizanqikilana leleBlack Rhinos ngaseNational Sports Day lizadlala leZPC Kariba ngasePawpaw. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo. UJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, siziphethe ngebezihamba phambili. Inkantolo ye-High Court namuhla ilahle udaba lwamalunga e-TCC angama-23 olokuphikisa ukuxoshiswa kwawo ePhalamende ngozithi ungunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Kwanele Mthaka zomuhle, likhumbule zikhona eza kusihlwa njalo kusasa. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Kololo kwana kwamatukandula.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mura